izizalwane zelizwe lakithi uma zifuna ukuyabhikisha emgwaqweni zivunyelekile ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Siyabona ukubotshwa kwabantu abathize ahead of iSADC summit. Abantu beZimbabwe sokucaciseni balelungelo lokuthi iSADC yona ibuya ba demonstrate ukuze batshengise iSADC ukungajabuli kwabo elizweni labo. iSADC kumbule ukubana yinhlanganiso yabantu beSouthern Africa, ayisiyo nhlanganiso kaMnangagwa kumbe iZanu kumbe uhulumeni. Uzakhumbula komnye umnyaka iSADC isenzelwa eDurban kwele South Africa, umongameli esesengu-Jacob Zuma. Bathi bembuza ngokudemonstrate kwabantu wathi yiyona le democracy sihlala sikhuluma ngayo, yekelana abantu batshengisele ukungajabuli kwabo ngento ezithile. Yibo abathungameli esibafunayo lapho.
Yes, ngenzeke ubaba uJuma khonapho ngamakutshani baba uJuma ngamphendula sithini umlalazi lapho.
Uduru esiba lalo lapha kwelakithi eZimbabwe ukuthi kona kulabantu abavele bangani babona impilo yabo ilungiselelwe ukuthi bebehlala begobola begongoda ilizwe labo eleZimbabwe, especially nxa kulama-international events anjengabo ungalabana i-United Nations General Assembly kumbe kathesina le iSADC kumbe i-African Union. Bakhona abantu vele abafuna ukuthi befike beyenze ukuthi iZimbabwe ikhanye ililizwe elingamanga kuhle okumele ngabe kungenela abanye abantu and stuff like that. Yet bakhohlwa ukuthi there is something called sovereignty ngeSQ ukuthi amazwe ngamazwe azimele lapha, and thina ukuthi lethu silakhe silakha ngoba sizabe sindawonye sisibonisana. Akuna muntu phela o-perfect, nxa lapho okuphanjaniswe khona sitshengisana hayi lapha kuphanjaniswe lapha bakithi kulungiswe njani and siya phambili. Manje bakhona abantu vele abasengama-professional okufuna ukugongoda lokugoboda ilizwe labo, usuzibuza ukuthi anokuhamba njani. Kathesi uzibone kathesi bakhuluma ukuthi ya sizahlangana esitradini sifuna ukulithengisela le nto ezinjalo. So nxaso uzibona amasosha lamapolisa sebengene ezitradini labana kwakumangalisa, and kumbe they are trying to prevent abantu abalengqondo zona lezo ukuthi bengaphambamelisa abantu, ngoba as much as abantu belelungelo lokuthengisela ilungelo lona lelo ngelakho yelivunyelo, but kulomunye lawo lelungelo lakhe elokwenza angabe kufuna. Asibo bonke abantu bonke abayifuna ukuthengisela, kodwa nxa wena usuthengisela usushisa amathaya ufaka izitini emarodini usuthi akunamuntu omele aye town, usuthatha ilungelo lomunye umuntu, wena usufuna elakho libe yile eliphambili. Kuyabe kuqondile kunini khonoko, kuyabe kuseyini na ungabe wena nxa ufuka ezithuyako zenzele uthule kungelako udlangudlangu phakathi. Lo omuntu wenza okwakhe umekele la enza okwakhe, but into esiyaziyo ukuthi wena akukaze kube nokuthengisela okuphela kuhle lapha eZimbabwe. Ukuhlala sokuyiziphithiphithi kushise izimonta kubula amabuilding ugcine kumoshakala lempilo zabantu sibili. So khonoko yikho esingakufuniyo, yikho usowudala ukuthi amapolisa xasa ungena kathesi ukuthi athi hayi libone ukuthi sikhona zama ukwenza into engayisiyo, hayi sizagqibelana amajeli akhona. Hani limzwile uminister of home affairs owe-England ngale ushilo wathi khona we are creating 500 more places for ama-protesters laba bazangena ejeli, and sebeqalisile ukugwetshwa kathesi.
Ye mlalazi umphendulo khona uGolide.
Unfortunately uGolide ucabanga ukuthi sovereignty ngeyezanu kumbe ngekahulumende. Ukuba sovereign kutsho abantu bonke. Siyakwazi ngehistory yokuthi whether li-violent or li-non-violent, iZANU PF ayifuni ukuyi-exposwa. Ifanana lobaba lwana wemakhaya ohluphayo othi nxa kubuye izethekeli abantwana bayedlala kude le ezasale bagongode ekugcineni. Yilona uhlupho. Njengoba ngitshilo, i-army belongs to ama-barracks. Ngaze uhambe kuphi umhlaba, iZimbabwe is extraordinary ngokwenza into ezirongo. Khona e-UK akutshoyo ukuthi abantu bayaprotesta. Yes, abantu babotshwa ngemva kokubana sebeve-violent. Ubezwa sebesithi hayi nxa sekunzima sizabiza i-army. Manje kweZimbabwe kulokuhlanya phakathi kubizwa i-army before abantu baproteste, kubotshwa abantu before baproteste. E-UK khonoko anika khona i-example ngabantu abayenze i-violence basebebotshwa. Asobantu abacabangelwe ukuthi bazakwenza i-violence.
Vala khonapho ngamafutshane baba Kolite.
Mina ngililunga leZANU PF ngiku-central committee. Asikaze sihlale ngisho umhlangano one lapho esamele siyogongoda khona abantu. Kodwa imhlanga yonke sihlala sithi sambeni siyoyingqinga abantu ukuthi abantu kanjani babuye kithi bavotele thina asibenzeleni okuhle ngezikhathi zonke. So yikho vele thina esidume nga yako hasho kugongoda lokho kodwa into ekhona ikuthi kona njoba ngisilo mina abantu bangapha babomlalazi babophela lulo ngoba manje bakhulume anobona yokhe wazange bakhulume baba ngibonakala hlobo sezitridini yikho bengavuswa but abantu ababayangena kuthi kanti vele bayenza imbonani ngabenzi lokwanothi umbeta is training imbonani vele yethu nabo bafuna ukungcolisa ilizwe lethu